Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-4 Ncwabakazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi umbuthano wokunanza ikhefu lamaqhawe ele Heroes Day ozaqhutshelwa eNational Heroes Acre eHarare ngoMvulo uzangenwa ngabantu abangama200 kuphela ngenxa yegciwane le-coronavirus.
Ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi iprocess yankona ayihambi kahle, ne-criteria abayisebenzisayo akusiyiyo umele isebenze.
Uhulumende uthi uzaphathisa abafundi ngokubhadala indleko ezidingakalayo ezokuthi basebenzise inkundla zekulenjini i-e-learning ezikolo ezingamakhulu amane.
Nxa singathi ama-province angu-10 izikolo ezingu-400 shukuthi province eyodwa i-40 izikolo kufanana nje ngokudlala.
Ukuvalelwa amanzi kwezakhamizi zeGwanda kusatshelwa ukuthi kuzamemethekisa igciwane le-coronavirus.
Akula physical distancing, akula kugqokwa amamaski, abanye abagqoka amamaski khona phezukotsho lapho, kuyisiphithiphithi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kajalwe zempilakahle luthi kulabantu abangama41 ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 kumanani ayewethulwe izolo. Lolu gatsha luthi ababanjwe igciwane le-coronavirus bedlula 1,000 lengxenye 1,580. Iningi lababhubhileyo abalitshumi 10 ngabeHarare, kulandele emaSwingo okubhubhe abayithoba munwe munye 9. Uhulumende uthi umbuthano wokunanza ikhefu lamaqhawe ele Heroes Day uzaqhutshelwa eNational Heroes Acre eHarare ngoMvulo uzangenwa ngabantu abangama200 kuphela ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kwaziswe ngumphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mthwangwa izolo ntambama ngemva komhlangano wabaphathintambo bakahulumende i-cabinet. UMthwangwa uveze njalo ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzakupha abantu abalitshumi lasithupha abavela kunhlangothi zempilo ezijiyeneyo izicoco ekunanzeni leli khefu. Ibandla leZANU-PF lisolwa ngabanye abathi likhetha amalunga alo kuphela ukuba ngamaqhawe, lichiya abanye abalwela inkululeko yelizwe ikakhulu abebandla leZAPU. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe nesikhulumeli seZAPU uMnumzana iPhithule Maphosa.
iZANU-PF sithethe yonke into bayenza eyabo. Le ndaba yokuhlonipha amaqhawe ethu sokuyinto yabo abayenzela kibo le emsamu eShekshek Building. Akusese yiprocess ekhangela ilizwe lonke, sebekhangela nabona bodwa amaZANU-PF politicians namazandla combatants. Sokuyibo bodwa abazibona bengamaqhawe, sokuyibo bodwa abahlonitshwa ngale nhlonipho ephezu kakhulu. Sokuyibo bodwa abathola lawo ma-benefits ahambisana lenhlonipho yokuqhawe, ikakhulu iqhawe lesizwe. So indaba esihluphe kakhulu ikakhulu umasikhangela abantu abathiwa ngaphandle kwale process, kumbe ngithi abantu abangahlonitshwayo bona bemele behlonitshwe. Ngizanika umzekeliso. Emalangeni silahlekelwe ngubaba uSogwaguba Ndlovu. Akula mbuzo umasikhangela ubaba uNdlovu ngobuqhawe besizwe. Omunye osilahlekeleyo emalangeni umama uTheresia Daga. Akula njalo umbuzo ngobuqhawe bakhe besizwe seZimbabwe, kodwa abayitholanga leyo nhlonipho ngoba ngabantu bezaphu.
Laba ukuthiwa bazaphiwa izicoco ungabantu abanjani ngokubona kwakho kuyini esingakukhangelela
kubuyela endaweni esikhala ngayo babankomo ukuthi iprocess yokunika leyo nhlonipho ihamba njani kahle kahle process bani criteria bani abayisebenzisayo uze befike kuconclusion ukuthi umuntu liqhawe lesizwe kumbe lo akusoqhawe lesizwe so ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi iprocess yankona ayihambi kahle le criteria abayisebenzisayo akusiyiyo umeli isebenze ayikula esikhangeleleyo endabeni leyo abantu abazanika isicoco siyakwazi nje ukuthi ngabangani babo bezana uPF ngabangani babo bezandla bagijimisa yona leyo into yabo yokuthi izano lezandla kuzwakale njalo kubonakale ngazathi yibo abaletha ilizwe ngazathi yibo njalo abaletha into thuko eselizweni ikanti akunjalo ikho sithola beqamba amanga kakhulu ikakhulu ngehistory yesizwe izanu PF bakuthanda uqamba amanga ngoba bayazi ukuthi ayikho into abayenzayo ebambekayo kodwa ke bazama ukuthi bezibonakalise ngazathi yibo abasebenza kakhulu so ihistory yabo yonke ngeyamanga kususela ekuqaleni kwendaba ku-colonization bazokutshela amanga bazokutshela ukuthi ubani kuma koko wala la belungu kodwa siyakwazi ukuthi kule ndawo eZimbabwe lapho okwakolonizwa kungela resistance yabakhona njalo siyakwazi ukuthi elinye icele leZimbabwe lake laba yiprotectorate yamaBritish so sizibuza ukuthi kanti manje kwaliwa nini
umnumzana iPhethule Maphosa isikhulumeli sebandla leZaphu sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli sebandla leZanu PF umnumzana Simon Khaya Moyo uhulumende uthi uzaphathisa abafundi ngokubhadala indleko ezidingakalayo ezokuthi basebenzise inkundla zebulenjini i-e-learning ezikolo ezingamakhulu amane ebesezisungulele oluhlelo kodwa zisehluleka ukuluqhuba ngenxa yokuswela imali. Lokhu kuvezwe ngumphathi ntambo kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa emhlanganeni wedale labanye bakhe oqhutshwe izolo ntambama eHarare. Wengeze wathi izikolo lezi zizabhadalelwa okwenyanga ezitshiyagalolunye kulolu hlelo. Inhlanganiso elondoloza amalungelo ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union isungule uhlelo phose olufanayo olwe-online learning ngomvulo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe nomnumzana Themba Kuwe Moyo isikhulumeli salinhlanganiso.
Okwakuqala kukhulunywa ngezikolo ezingu-400 nxa singathi ama-province angu-10 izikolo ezingu-400 kusho ukuthi i-province eyodwa i-40 izikolo kufanana nje lokudlala. Sibuyele emuva uhulumende izikolo zona ezakhuluma ngazo akasizazi imhloliso ayisozibhalwe ngabantwana abafunda ezikolweni eziyi-40. Nxa sikhuluma nge-e-learning sikhangelela ukuthi uhulumende nga ukhuluma ngokuthi izikolo zonke usesungula uhlelo lo e-learning afaka i-network anikeze abantwana kumbe ababalisi labantwana kuhlangene ndawonye izidingo zonke ezidingakalayo ukuthi abantwana befunde ku-e-learning. Kanti nxa sekusenziwa khonokho kuyizinto kudinga ukuthi kwenzakale izikolo zonke. Phela nxa sesikhangela kukhulunywa ngezikolo ezingu-40 yiziphi? Kungenxa yani kuyizona ezokuphela ezingu-40? Nxa sesikukhangela ngenye indlela shuthi uhulumende sesehlukanisa abantwana. Kulabanye abantwana sebengcono shuthi zona ezizikolo ezingu-400 lezi ezikhulunywayo izikolo ezilabantwana abangcono. Okunye sizabuyela emuva uhulumende kuqala indaba ye-COVID wayenza isithembiso ukhulunywa ngokuthi sokukhitshwa izimali ezingaka sesihambise ama-PPEs ezikolo izikolo zithe zivulwa sathola ukuthi akulalutho kathi sesiphezu wavele egcekeni ukuthi sekucela abadala bamthengile. La kuzonezi izikolo ezingu-400 yikukhuluma nje ngomlomo kuze kusokusiya izikolo sezivulwa uthole ukuthi kasikho isikolo. Okuzima ukuthi siyabe singakwazi ukuthi avele kakwenzakali ngoba esethu siyabe singakwazi ukuthi yisiphi ekuyiso kumele phakathi kwe-400 esiyiso esikhandla ukuthi sibone ukuthi izolezi kanti indaba zingaqanjwa ukuhlephela ngawo yaqamba ukuthi ayizikole ezingu 400 emfuna ukusungula kuzuhlelo mhlawumbe i-pilot project leti pilot project yekule siqala kulezi zikolo lalezi 400 sure izimbabwe yonke sisadlala musa
lona luqhubeka njani uhlelo lwenhlanganiso yakho yikho yini belikukhangelele kumbe kuningi okumele likulungise
ngomvulo siqale uhlelo lokufundisa abantwana ebulenjini yema-secondary schools ikakhulu akade sibakhangele ngabe-olef amaqembu avuliweyo nesilungu phecelezi amagrouphu e-whatsapp avuliweyo ahle agcwala wonke esesibona ukuthi silomlando ngoba form one badala bese bechinga labantwana bechinga ukuthi kathi manje thina indaba lengasivuleli so ngokunjalo sesikhangele ukuba iviki leli lisiyakuphela sitatazele size siyefika phansi le ku-grade 3 siyajabula ukuthi abadala bakuyamukele ukuvulwa kwesikolo sethu sekulenjini esikhangelele ukuthi sizancedisana siphathisane inkinga nje ezasitshaya abantwana bazasokola ngendaba yedatha edulayo kodwa kungenani kuvele elizweni lethu kuyasokolwa sikhangelele ukuthi abadala bazazama ngemizamo yonke ukuze abafundi bengalahlekelwa izifundo zabo ichallenge esilayo enkulu ikuthi lathi abanye bababalisi bethu esiyikhangelele ukuthi bancedise ingane idatha labo iyabatshaya ngokunjalo njenge-athuzi sokumele sisebenze nzima ukwenelisa ukutholela ababalisi idatha ukwenzela ukuthi benelise ukuqhuba umsebenzi wabo bengabanga lokwehluleka ngenxa yokuthi umuntu kaselayo idatha yiyo inkinga enkulu esesibhekane layo
lo-ke ngumnumzana Themba kuwe moyo isikhulumeli senhlanganiso elondoloza amalungelo ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union ubeqoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 eselubhane ukuvalelwa amanzi kwezakhamizi zeGwanda kwesatshelwa ukuthi kuzamemethekisa igciwane le-coronavirus amanzi aleli dolobho avalwe ngeviki edluleyo ngolwesine ngenxa yezikwelede ezingabhadalwanga umeya wedolobho leli ukhansela Njabulo Siziba utshele iphephandaba le-Chronicle ukuthi bakhangelelwe ukuthi amanzi azavulwa namuhla sixoxe nesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo likazulu eyobulawa yi-Water Action Group umnumzana Khumbulani Maphosa othi bahambe eGwanda ukuyahlola umumo badaniswa ngokwenzakalayo ngoba kulakho ukumemethekisa igciwane le-coronavirus njengoba abantu bephithizela beminyana lapho okukhiwa khona amanzi
namhlanje sithome simadasa sixoxa nabantu beGwanda sixoxa lenhlanganiso ezishiyeneyo ezisebenzela eGwanda ezihlezi eGwanda sixoxa nobukhokheli bezakhamizi lezinye izakhamizi esisebenzelana lazo ezisedorobheni leGwanda esikutholileyo ukuthi umumo obucayi kawumuhle ngoba idorobho lokhe livalelwe amanzi kusukela ngolesine loviki eliphelileyo izinwa ivale amanzi ngoba ithi i-municipality of Gwandi lesquared abantu batshona beminyene ezipotsho lapho abazama ukuthola khona amanzi akula physical distancing akula kugqokwa amamaski abanye kabagqoka amamaski khona phezukotsho lapho kuyisiphithiphithi omama obaba abantwana bonke bazama ukuthola amanzi khonapho ezikotsho zona lezi ezimbitshwane ezikhona kukanti njalo abanye abantu sebesuka eGwanda town sebedrayiva besiyadinga amanzi kubonsindi okubomatholomotshe kubokholimbon okuzindawo ezincelelane leGwanda olokhu kuyingozi sikhangele imumo weCovid ngoba kuthi ukuthi kulokuthelelana iCovid okubanzi okuzaba khona khonapha ezikotsho eziseGwanda town kukanti njalo futhi nxa laba abantu sebephuma besiyacela amanzi ezikotsho lemizini lezakhamizini ezisemaphandleni kuthi ukuthi sokuzamemethekisa futhi leli gcikwane liyengena futhi khona ngale emakhaya so yimumo okhona esikubona ngani uyingozi kakhulu ikakhulu isikhangele isimo se COVID-19.
Manje njengenhlanganiso libona ngani kuyini okumele kwenziwe njengoba abantu bakhani ukuthi abala imali yokubhadala izikole zona lezo.
Eqinisweni izinwa layo kumele ibe reasonable during this time. Why list imali beyifuna? Kubona ngani kuyadingakala ukuba be reasonable bazibuze ukuthi okuqakathekileyo khathesi kuyini phakathi kwemali lempilo yabantu. Yimbuzo omkhulu okumele bawuphendule wena lo ngoba kukhanya imeasure abayithetheyo ubona bakhangele kuphela ukwenza imali ukuthola isimali yabo ekweredwayo kodwa abasakhangeli ubhubhane oluba khona le mbubhiso ebakhona ngokubulalisa abantu ngomkhuhlane we-COVID-19.
Lo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu eyobulawayo, Water Action Group, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje besikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi uhulumende uselandule imbiko yokuthi ufumbathisa abamabandla aphikisayo ngokubapha izimoda. Lokhu kukhulunywe isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Simon Khayamoyo. Iphephandaba leChronicle lelodaba lokuthi inani eliyisilinganiso sokwedlula amathumi ayisikhombisa 70% labantu ababanjwa igciwane le-coronavirus eZimbabwe ngenomkhakha we-Delta. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Shwashwa bantu benkosi, sihleli bingelela Studio 7, sithabala ngenyuzi zethu esinika zona, besinika inyuzi eziqondileyo mpela. Kasilokho sikubona kuZB, kuyabomkhulunywa mthungameli wenyika wathi, mthungameli wenyika kulayinto ngaphandle kokwazi ukuthi mthungameli wenyika kuphela. Shuwa inyuzi zenu ziqakatheke kakhulu, xa libona omunye wezinto lapha ezinwako, omunye indlela embi. Lo uhulumende wokubhidliza, ukubhidliza kuyayinto eyenzakalayo eqondileyo. Ngiyabona ubona ama-election ngaphandle kuphela 16 bantu wafa. Ngikhangela bathe bakuvunyelwa ukuthi kuprotesta kumbe uwenzeni into enjani babhopha ukufakwejele. Ngikhangela amatitsha bakathesi ale mali amapensheni, mina ngipensheni khona 10,000 ngenyanga, iyakunceda ng-10,000 into zikhula daily, diseases zabo zikhula daily. Angiboni kule nto ephumayo lapha ngibona nxa ukhangele shuwashuwa into ephumayo kule nto ephumayo shuwa singathi senzani. Nanonkulunkulu uyangenela kuphela umbuso wenxanye wakwamdala lona ingcondo abantu babesidla besukuthi ashuwekho sokukhona kathesi kodwa ayenze ikomplain ngani uthi hayi bayakwenza kwakushona sike kuvalele ngenje sokukhuluma kwenzayo sekingakhiphi inamba zami lezi uyatshona ukuvele sesitokisi awabonto hayi unkulunkulu ngalangile konke lokhu hayi thingani unkulunkulu uyasithandazeni kube le ngikhululeko kungamuke kancane siyabonga
njando sazi kwesitudio sezini hayi thina siyaphila silapha yokutshwana mina mvukeka la wami umbono izantiefweni ngeke izihle yaphuma esikhundleni mpaka kuze kuphele lezi ngagara zolezi ezisezituleni ngobuningi babo ngokukhula kwabadala laba yibo kubona zingathola ukuphila ngcono thina abantu abantu yabo.
Aw ngivuka njani mahlaba ezulu ku Studio 7 thina siyaphila noma nje sisehluphekeni lweZimbabwe lelizwe. Hey bakithi angazi bakithi khala zosami kubahleli kwasakazi kwe Studio 7 bakithi sicelo kangilisoli kangilideleli kangithina ndeli msakazi bakithi ngicela ringanithwala yatshintsha ukukhulumisa abantu bezanu PF ugawule lo bakithi yezwe uyaphutsha ngani kabona ukuthi ukuliphi angazi mbusemlindini mbusezulwini kubungaphi lapha khona yena shuwa zinkulumo zakhe kazitshengisi usizi kazitshengisi ukuthi kumbe umuntu ohlezi labantu kuthi umumo lo kawuboni ukwehluleka kwegovernment yakhe lokhu akutsho ukuthi ayisiko kwehluleka kwegovernment icorona icorona ifika izolo kuvele igovernment ikunini yehluleka 1980 41 years isehluleka kanti indaba ntu ikuthi usapotane umsebenzi wakhe kumbe vele kunjani hayi bakithi bakithi siyaxh mapolisa hayi akathele nalabo abantu hayi hayi yabo mashwaye
wena sibeke bakithi phana ku studio 7 sibingelele linjalo kodwa ikhaya elihle isethu izindaba dase siqhubeka ngesibongo bakithi isizwana omuhle hayi sibingelele kakhulu phana OVO Ndebele VAO Ndebele ngazi umembizi kahle lapha labo Chris Gandhi labo mama laphana osithembekile Ndlovu laye nje ikhulu yonke laphana labuntu kamili Nkomo hayi siyabingelela bakithi lonke nje lapha ikhona ungathi nje lonke nje abayamasalasa sibona bakithi umsebenzi mpela isethula wona ngithi nje kancane nje laphana siyabona icorona ngendlela esisetshenzwa ngayo elizweni lakithi ngayindlela okubiswa ngayo umnotho ngaumnotho osovukile ngoba ngiyaye ngikhaya laphana ekhaya angaze ngibone kula ma-building ayakhwayo ama-buildings sizokwapenda kwelungu osimithi lokunjalo ipenda sezixekekukile akula nto evuswayo so mina angazi ukuthi ugovernment lo wakithi yini mpela into kodwa noma mangakhiphi inhliziyo yokuzonda ekuzondeni imihlobo le yokuzonda lamandebele yokuzonda kwelungu izinto zingalunga bakithi bekhiphe inhliziyo naleyo kuphela yinto nje eyi-onje bangayikhiphe naleyo umnotho wami aqhubekela phambili ngoba hhayi lo muntu akuyavota abantu bengazihluphe bakusebenzi okana kwayihlula lokhuya ngoba noma azovota uwini awinanga okuze sizame iplani ukuthi hhayi maybe bangakhiphi inhliziyo yokuzondana maybe lizwe lingalunga ngiyazwa mpela lapho uma kukhulunywa mpela kubhizi phela abantu bayahlala lenjekiseni vaccine yabuya iningi kakhulu sizabuya leyinye futhi ubona ukuthi ngayimali mpela ezothuthukisa ilizwe ngaku-right hhayi uma ucabanga nje kuthiwa izimbabwe ucabanga ukuthi ubambesabakuthi izimbabwe uyazi uzuthala ikhanda ufakuthiwa ama-dispin kwama-panado khumbe kwama-grand pa ngoba uzathi usuka uthola ama-roadblock wakhona 100 meters roadblock ngapha langapha uyizwa bodwa khona vendlela usezwa ngayo kuphunywa hhayi hhayi ilizwe lalabakithi iyazayo hhayi siyabonga bakithi kwi-studio 7 asiyibambeni kanjalo
siyabingelela abasakazi labahleli ngomsakazi ngo-VOA nomakaloko kumakhulela tamfuzi ekululini ngiyadana kakhulu ngokuqala komkhuhlane lo we-COVID-19 sihlala endaweni yabantu abangakholwayo Thomas abakholwa ngokubona kodwa lo mkhuhlane ngendlela sofike ngakhona lapha esikhona usimemetheka kwakuzaba lula kakhulu endulo kufaka abantu kuzaba lula phinde kufike labantu abangafuni ukutshintsha ukuthi balandele imithetho leyo elethwa lugatsha lwezempilakahle lokwenza kuvuka abantwana le migomo efakwa yi-WHO so amamaski agqokwa nxa kuzafikwa emapholiseni umuntu kazigqokele ukuthi azesabela impilo yakho gqoka ngenxa kuya kusa kwamapholisa and abantu basaholoke besahamba ezinseni ngobuningi benze konke abakuye kwenza kudala endulo ukuthi kuyabanjani izandla kugeza izandla ndawonye abantu korobasiza distancing vela kukho bengicabanga ukuthi abantu abanjengamapholisa ngabancethulu nxa kule zinto kube yimbuthano ebakhona njeko lesiqiniseko sibe ukuthi abantu abasembuthaneni lo inani lakhona liyavuma ezinseni abantu beka ama-100 kudliwe kunathe amatiye nje kwenziwa ngakathi kuntofeleko khona kuyisana lani ekadivelophe ijari kungakathi kwi-COVID-19 sokumenetheka komkhuhlane asesabele umuntu otheleyo ngebhokiso ovela ngalo sesabele abantu nokuthelelana ngokuhlala kwethu ukuthi kulele ukuthi umkhuhlane umemetheke so ngabe kuthi amapholisa asiyancedisana ebekhona ezifeni ngabe kuthiwa futhi lo muntu onitshalayo MP akahambe njani-ke okuyi-campaign mayelana lesuke ukuziphatha kwabantu ezifeni lasembuthanweni maybe ilizwi lomuntu ongajwayelekanga lingaba ngcono ngoba hayi sizakuphela njengempukanina njengamawuwa kwabela umuntu ngoba lo mkhuhlane loyo ngendlela sifika ngakhona izibalo sizizwayo njalo indawo yakithi vele kuyakwazi abantu abasendaweni le ngabantu abasebenza eBotswana abazamazama eBotswana e-South Africa abangachaphingi imingcele so umuntu angavuka namhla ese-South Africa kumbe ezokwetha eZimbabwe engachekwanga anyway kodwa ayehlangana lona umphakathi so asisengozini embi kakhulu so kudinga ukuthi umuntu azivikele sizivikelele umkhuhlane lo angazihlunga ngiyabonga lami ukuthi ngifakele udaba lami
sanibona sanibona abantu bakithi lizwani ngezindawo ngezindawo asiyezwa nje lesimanga lesi abantu bezanu kefu asebesithi impahla lezi eziliya e-South Africa angeke bezivumele zingene bekhuza lo dlame lolu olwenzakala e-South Africa kusho ukuthi umnankagwa ngendlela abatshontsha ngakhona ngendlela ababulala abantu ngakhona bengavula umlomo wabo mpela bekhuza abanye abantu umnankagwa ubulala abantu kangaka umnankagwa utshontshe ilizwe ilizwe lesiyabe kuphelile ngenxa kamnankagwa ukhuza abanye abantu ukuthi bengajontshi kuyilo isipelelo ekhulu umuntu owaqeda imali elizwini imali yazi yaphela ukuthi bakwenza ngoba bengela amahloni kube ngaba lamahloni kube ngaba khulumi labantu bezanu akusibe bantu abangakhuza abanye abantu ngokusela akusibe bantu abangakhuza abanye abantu ngodlakela ngokudlala abantu bezanu. ukufika abantu abayaziwa kamhlophe ukuthi khona ngabantu abaluta ilizwe laze laphela
sanibona Studio 7 siyabonga bafowethu indabeni esinikeza zona ezineqiniso mina igama lami uThemkosi ngokuzalwa ngizala eLupane eJibajiba kodwa kwamanje ngila eGoli eleni siyasafa ngithanda nje ukuthi ngibonise abazali bami ekhaya obancane lapho eJibajiba obamdala lapho eGwamba akunakho okuningi ngiyabonga bafowethu ngiyabonga lapho Studio 7 bafowethu kubambeni kanjalo bafowethu
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingasithumeli imilayezo ethukayo kumbe ukuphehla inzondano. Siyabonga. UbuzeMelika. Umongameli Joe Biden uthi uhulumende wakhe useza qinisa umkhankaso wokubamba ngamandla abantu ukuthi bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. UBiden wethule amazwi la esigodlweni sakhe se-White House izolo emini. Uthi izisebenzi zikahulumende ezizala ukuhlatshwa ijekiseni le zizahlolwa kabili kumbe kathathu ngeviki igciwane le-coronavirus. Sikhuluma nje idolobho leNew York selethule umthetho obamba ngamandla abantu abangena endaweni ezokuzilibazisa amasonto, amajim, amabhawa lendawo zokudlela ukuthi ongenayo atshengise isithupha sokuthi wahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 wonke amajekiseni womabili. Lokhu kwenziwa ngoba umkhakha wegciwane le-Delta usumemetheka emadolobheni amaningi eleMelika. Sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
I-COVID yona ngokwayo singayikhupha ku-politics sifaye njenge-issue ye-public health. Bakhona ama-scientist abawukhangela lowo mkhuhlane nsuku zonke. Ungabona izinqumo sezitshintshwa kaziveli ekuthini zitshintshwa nje kuphela. Kusho ukuthi laba abasikhangela umkhuhlane abahlala bewucubungula nsuku zonke bayabe sebebona okunye thina esingakuboniyo ngoba singayisibo abantu abakhangela ngezomkhuhlane. Njalo abantu ba-White House ka-Biden, I think abantu be-government abasebenzayo becubungula lo mkhuhlane bakhululekile kakhulu ukuthi umkhuhlane bawucubungile ngendlela ababona ngayo. Singakhohlwa futhi nje ukuthi umkhuhlane lo mkhuhlane omutsha ohlala ucubungula nsuku zonke ukuthi abantu bawuzwisise ukuthi bawubona ukuthi uyanga. So bangabona abakubonayo sokumele bathathe inyathela, sokumele ukuthi bakhangele ukuthi inyathela esingalithatha yiliphi. Mina ngibona ngani ayisiwo isitshengiso sokuthi bayehluleka, kodwa isitshengiso sokuthi bayazama ukuhlala beluku becubungula umkhuhlane lo ukuthi ungabiseli isizwe emuva.
Lona igciwane le-coronavirus siyabona ukuthi bathi ungani seliqalisile njalo ukumemetheka. Ungathini wena nxa ukhangela amanombolo akhona lezi nsuku?
Igciwane leli ele-coronavirus ligciwane elingaziwayo eliqalayo nje laselilomnyaka, kodwa abantu ama-scientists balokhu sazama ukuthi balucungulule. Ye, abantu bayafa, abantu bayafakwa ezibhedlela ikakhulu lapha e-America. Ungakhangela ama-states e-South njengabo-Mississippi, labo-Alabama, labo Florida ama-states lawo azangathathi inyathela lokubona ukuthi abantu bayahlatshwa i-vaccination. So abantu abayekele uhlaba i-vaccination ngezizathu ezijiyeneyo yibo abantu abajingiswa umkhuhlane ngalezi nsuku njalo lezibhedlela. Lakhona lapho engihlala khona bakhona abantu abangazange bahlatshwe ababe kungafuni ukuhlaba, yibo abagulayo njalo esikhathini esiningi yibo abafayo.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu yingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo eyisizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika. Ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esedolobheni esesigabeni se-Washington State. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Uhulumende uthi umbuthano wokunanza ikhefu lamaqhawe le-Heroes Day ozaqutshelwa e-National Heroes Acre eHarare ngoMvulo uzangenwa ngabantu abangamakhulu amabili 200 kuphela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.